Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNkwekwezi 2023 ngoKitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni
abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo
kuhamba kwesivota registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-section yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll sesizimisele sesimelele ukuthi sizidate kuqalise ukukhankaswa for okhetho
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Saluthulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozezwa kulomsakazo. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo, abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi, kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngala gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelwe ukuba kusasa uzavikela uZulu ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadanisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile safica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa voters roll ingakabuyi kuthenga ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sezile ama-voters roll kodwa abantu njengoba edevele sebenyampa inhliziyo edokungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathesi ezinye izindawo azilama-voters roll. Abantu bajamile. uZulu selahlithemba ukuthi bangaze bavule emini abangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity ayila promotion ngabe idinga iframachine ihamba itshela abantu ukuthi hayibo sesivulile ngoba abantu edloke bameli izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi uregistre ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile. Isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho.
Sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza ivoters roll bazabamba njani iNational Election Day. Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-ofisa amalutshwani abezeki kungalama-voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi ibhajethi le eyavele emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabezulu lokhu yisindaba ichiye. Lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyela emuva abahambe baye khangela amabizo abo.
UMnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMatabeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-inspection yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khayani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukuchova up to Wednesday ukuchecka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali?
Ama-voters roll akhona. Yebo, phela abantu becheka, bacheka kuma-voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya?
Hhayi, so far so good, akulanto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abamandazo bethu becheka phela kuma-voters roll, then upresident uya-announce anytime soon lokhu zena i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa-ke hhayi i-voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa
kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijeni ezinjalo singazi
kobulawayo. Ngazi lutho, ngazi nge-Martinot. I-Martinot khona kuqalise namuhla, so angeke ngitsho ukuthi ayitholakali iqalise namuhla.
Ye,
so kobulawayo ngale ngomunye la uminista okhover khona, mina ngikhazi i-Martinot kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona be-registry yibo abakhulumayo xa benza i-reporta? Kungabe bonke kulabantu abaningi abangachekhanga, but ngabe bonke abantu bonke bachekile and basuthisekile, ambonti kungaba le extension. But nxa ukuthi abantu abakwananga ukuchekha kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo, nede bengayi-extenda siyabe sizezwa ngabo.
Ye, singathi kunangabho-ke e-Mat North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bezokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizijake kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, yinto yikwathi sikumelele vele besesimelele i-date kuyumongameli, ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi bekwazi i-date yebesesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
UMnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMatabeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singangeni kusigaba esilandelayo, siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eli Russia lizame namhla ukubhomba idolobho leKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa iindizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise iindizamtshina lezi ezingama-50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia lamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokela ibutho lokhokela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulents ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sawamukela kuhlelo. Ye, siyakuzwa kakhulu. So akusitsheli ukuthi wena ubona njani indaba imitshado ingazanayo imi kangaka?
okokuqala imishado yachitheka ngesikhathi kuchitheka isiko isikhathi esesiphila kiso uzobenza abantwana bethu yi-20 years century yikho lapho sike kwamoshakala khona izinto ngoba nangesikhathi sakudala yayichitheka kodwa hhayi kakhulu kangako lama-equarite la asuke afakwa yiwa wahle wamusha zonke izinto bona engani uma kungabuyela isiko kube khona landela isiko yonke into ingama kahle
yiliphi isiko obona engazane kumele libiselwe ukwenza ukuthi uhambe kuhlela
imithado yesintu kumbe ngithi kuqala ekukhuliseni izingane bakhulise ngohlobo lona lelani sesikhuliswa ngalo inhlonipho umntwana akhule aze akwazi ukufundiswa ngesintu aze akwazi ukuthi lamayithada achade ngesintu aele ngokwesintu afunde ukubekezela ngoba kudala yayisima nje ngoba sasifundiswa ukubona noma isimo sisibi kanganani sibuhlungu kangakanani emthadweni kuyabekezela so imithadweni lenye yesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe kumanje sokwenziwa imithado yesilungu abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amajayili ahle kube right bathi umshado wangkhona uvuka uphelile ngoba kusuka kungalaywanga abantwana kokungekho ababalayayo nabo anti
singathi ubabakazi yikho ongazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abakuthi balaye laba abashadayo akunjalo
yebo bona basuke bengasekho kodwa uma kungibona kuyabiseka isiko isintu sethu sakudala bakhona ubabakazi ngoba akekho umuntu ozala eyedwa bakhona uma kulo malulo obabakazi naye usuke khona abasekho ngoba sekuyisimanjemanje sokhethe kubona abantu bathi baphila le mpilo entsha njalo okunye ngugqugquzelayo omama bathi sekukhona ngisathi omama kabazikhulisele iy'ngane zabo omama kabazilayele iy'ngane zabo ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngitho babakazi bengaba khona labo sebethanda ukuphila yeneliyana impilo yesimanje kodwa ma ungumzali ungumama kumbe ungubaba zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isisiyangena kulowo mthado ibe ikwazi ukuthi ilayekile itsheliwe ukubana emthadweni behlangana nezinto ezinjani
ye phosele okugcina khonapho mama
yebo siyabonga ngithanda ukugqugquzela nokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele ngoba ma kubuyela isiko yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo kodwa khonokho kuncane okuzayenza ukubana imthado ime labantwana bakhule kahle kuphele izini nazo zonke lezi izinto esezidalwa ngikubaleka kwesiko yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu ngiyabonga
siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko
ayawutshela wathi sanulande
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungamela inkomo
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngesikhathi esedlulileyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo kufundeka kanje owesifazane wasesamariya weza ezokukha amanzi uJesu wathi kuye ngiphuzise akunginathise ngimile nginika amanzi nginathe ngikholwe ngiqhubeke ngohambo lwami zihlobo zenkosi ezithandekileyo namhlanje-ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu umama lo wasesamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni emakhaya ezinkompono emapulazini lakuma-resettlement abantu badinga amanzi okuphila abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu bayaswela abala misebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlanga lwakini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa kusalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza abaze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede okomalokhu esilakho kusizana ubana uzwe xa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabariyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa bala amaplazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwaza kuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo ayisilocala ukuba le mpahla olayo le mali olayo kodwa ukuba licala ikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiyaphambili abantu baphiwa inkomitshwana mhlawumbe irayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitsho yerayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asizeke kulobo bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngena enhlizweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha Wozabatsha namhla silodanye Nxumalo okuwat 9 esijabugwe entobe siyakwamukela kuhlelo Nxumalo akusitshele sizokuthakela iqhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo uqhuba njani kunapho
udaba esiyilo olokukhuba i-consensus sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu mayesehluziwe labo esabakhethayo eyephumi ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumemba zephalamente ngubani esigabeni esinje ozaba ngukansila webandla esetinele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka kanjani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu babudube mina ngibone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo maye ukuthi idonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikibezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi kukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
singathi-ke abaphathi besigaba khonapho ku-CCC kabangeneli yini emguza khonapho bathi hhayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo yitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hhayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hhayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yimembers of parliament.
Singathi ke ungatsho sibili ukuthi hayi khona lapho siqhubeka kuhle.
Siqhubeka kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption. Yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhlizweni zethu. Singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili. So ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lo nyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama-MPs ngoba libandla elitsha, ibandla likaZulu, umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC.
Hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilo Daniel Nxumalo ukhona ngale kuward 9 esijabogwe entobe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esedulela lokho lakho.
Iqembu leDynamos linqotshwe nge-2-1 liqembu lenkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eli-Highlanders liyo ngishike lobhanqa 1-1 leqembu le-Greenfield emdlalweni obusenkundleni eBaobab Fields. Limpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngishike lobhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Cape United liyo ngishike lobhanqa 1-1 leli-Simbabora ngase-National Sports Stadium kuthi eli-Triangle liyo ngishike lobhanqa 0-0 leli-Sheshamu ngase-Kibo. Kusasa ngomvulo iqembu le-ZPC Caribbean lizadlala le Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Usenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu leHighlanders Football Club uthi uzwa ibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale ukuqeqetshela iminyaka engamashumi amabili lathoba mnembili njalo lonyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of action for a while. When I came back, they don't me ngadlala ku-Epoch Mine. Ngihamba lo Nesai Moyo, Dumisani Ngulube, Billy Taka, sadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya ngatrainer. But idolo lokhu elingikhathaza ngagcina mbonolokhu kuzangikhathaza ngasengiqalisa ukuyenza into ze-coaching from 2003.
Ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyo eyenza kwasungulwa iqembu lebantu Rovers i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-St Thomas kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotsha lo Dumaza Dube to me is a mentor umfundisi Boruto Mlwana. Bengilazi ngephozo ze-player but as a coach Dumaza Dube a lot to me. Lakathi singawukhuluma ngaye ngiba ngifila sharp, ngifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikangwenya abadlala kuzingala phezulu ngaba balisa uTinesh Radebe odlala eMelika, imvimbi yeFC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu leHighlanders uGodfrey Makaruze uArchford Dafaira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bagcine bedlala kuzingala phezulu.
Wonke umuntu elayifini yafuna ukukhula, akula muntu ufuna ukuhlala phansi, but passion yami phansi abe bafani laba. I mean, I think I'm okay. But ukukhule nyabe ngivuvu, but I don't think ukuthi ngingachiyana lalezi zifans lezi ngabe ngi-right. Yeah, I want to catch them young, bafundise i-technique lalani bebekhula bapasa abanye lapha.
Ungwenya nguye oqeqetsha abafana bale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu kuqembu le-Highlanders njalo usebenza losiza khoza kanye lo-Smart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu le-Boson 90 lona elikhankasa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani nguPamela noThando Vulu lokucula nguNomina. Kulezi nsuku lapha ngikhona kuseSouth Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha uRai. Tayiti yangikhona yokuqala yamapiano ehlangene le-Asian Touch. So iRai esiyidlayo. Ya, ingoma ngikhona is about ama-farmers abasebenza nzima lapha abakhona. So it's just ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha abakhona. So that's why I title it ngu-Rai. And kule ingoma njalo engiphushayo kathesi ngu Closer to You lo Sean Kingston, yeah, Jamaican American singer, my beautiful girls, yeah. So anya jabula kakhulu ngendlela okuhamba ngakhona. So yeah, okwamanje ngihlala eGermany, so ngizabe ngibuyela khona kusasa. And into enjabulisa kakhulu ingoma yami Luthando lo eyakuqala, eyamapiano yami yakuqala kuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya. Yangena la kuma DJs apha eSouth Africa, eBotswana. So yeah, into yokuthi khona is ngathi highlight ne. And then lengoma yami amadlozi yabe ngunumber one kwa-American radio station. So yeah, lapho kubo BBC, ngazidlalwa khona kubo BBC. Into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah.
Good. Aku ndihlabelele urice so much.
Urice. Okay. I won't die before I go into the light. And so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard, I'm breathing comes with the wind. And now I'm dead and dying. I'm breathing without, la 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 la
siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le sadla irice kuningi kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa ke ukuthi kumele lisithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo yeWhatsApp yeStudio 7. +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili lokusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.